Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lethula izibopho zalo ngemva komhlangano we Congress. Silengqoqo lo sandakhethwa kuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Welshman Ncube.
Iphosini sepha yethu ithi ukukhulunyiswana lokhu akumelanga lo omunye laye omdlali webhora aphinde athi kuref kumele kutholakale wangaphandle.
Kodwa unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT uthi basacubungula ukuthi isinqumo somthethwandaba esokuthi uJamisa kakhethwanga ngokusemthethweni sifezwe njani.
Siyathe sibhizi sakugrawundi sikhuluma labantu, abantu sebezwisisa, abantu sebebona lapha kwaphambaniseka bona ukuthi sadwa kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise. Yikho kathi sabantu besithi lokho sokwenzakele osokubise yikhothi kuzancedi ukuthi asilungiselini izinto.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zithi zidabuke inhliziyo ngemfa kamnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDC lithi lizimisele ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngodaba lokulungisisa ukuhlupheka kwabantu okubangelwa ikubhidlika komnotho welizwe. Kodwa leli bandla lithi ukuze inkulumo lezi ziphumelele kumele zikhokhelwe lilunga elizimeleyo, hathi umongameli Mnangagwa. Lesi ngesinye sezinqumo eziphume emhlanganweni weCongress lapho abasekeli beMDC abakhethe khona umnumzana Nelson Chamisa ukuthi aqhubeke ebakhokhela labasekeli bakhe abathathu abakhethiweyo abathi umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lonkosazana Lynette Karenyi Kore. Inkulumo ezikhona okwamanje ziphakathi kwamnumzana Mnangagwa lamabandla aphikisayo amancane kuphela. Kodwa iMDC kaChamisa ithi kudingakala inkulumo eziqotho eziphakathi kwayo loMnangagwa. Ithi inkulumo ezikhona lezi ngamadlwane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasekeli bakaChamisa abakhethwe emhlanganweni weGweru, umnumzana Welshman Ncube, wachasisa okunengi ngalolu daba.
Kumele sikhulume lalabo abathi bawina, hlanganisa amakhanda sibonisane ukuthi indaba le-legitimacy singayilungisa njani. Siphinde sithi sikhangele ngenhlupho zabantu ukuthi okwakathesi selama-local authority omeya abangu-28 out of 32 ezweni ukuthi singasebenza njani through i-local government institutions elapho iparty elamandla khona ukuthi silungise inhlalakahle kaZulu using ama-local authority. Sisuke lapho sithi njengeparty singasebenza njani lo Zulu ukukhangela ezomnotho elizwe sincedisana labantu kuma-communities abo. Sanquma njalo ukuthi MDC yazalwa izisebenzi, kumele siqinise ubudlelwane lokusebenzelana lezisebenzi zeZimbabwe through i-labor ukwenzela ukuthi singaphumi kumama. Ngezinye ke lezi zinqumo zinenganyana sibili esizenzileyo kuCongress yethu.
Uthi wena elizadinga ukukhulumisana lebandla leZANU PF libona ukuthi umumo okhona elizweni ungalungisiswa njani? Ubaba umnanga kwa yebo selike lazama ukukhulumisana laye kodwa ube khanya angani akakuthakazeleli lokho. Libona ngani uza jintsha yini?
Nxa kungantshintshanga amandla ukuthi babuswa njani asebantwini. Ebantwini lapha yikho kulamandla. Nxa abantu bengasiseki, abantu behlupheka. Bale mvumo ke ukuthi baphume ezindlini, baphume ema-factory, ema-office, baye ezitudi. Kuthi hayi, njengohulumende silaleleni. Ngoba lithi lisembusweni ukulungisa inhlalakahle yethu.
Yini lizamlanda yini ubaba uMnangagwa kumbe lizadinga umlamlankunzi?
I-position paper yethu ithi ukukhulunyiswana lokhu akumelanga lowo omunye laye ongumdlali webhora aphinde athi ungu-ref kumele kutholakale owangaphandle onguyo ozancedisa. Yikho ke esibona ngazani kumele kwenzakale.
Allo ke ngumnumzana Welshman Ncube ongomunye wabakhethiweyo ukuba umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ibandla le-MDC ligqibe umhlangano walo weCongress. Izolo umholi webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ugcizelele ukuthi ulungiselela umhlangano we-Extraordinary Congress kulandela isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngemfanelo ukuthi akhokhele leli bandla kulandela ukubhubha kwaye ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Richard Tsvangirai. Bekukhwezwe njalo olunye udaba lokumisa umhlangano weCongress kodwa umthethwandaba unqume ukuba udaba lolu alusoze luthethwe okwesiphangiphangi okubangele ukuthi iMDC yenelisa ukuqhubeka ngomhlangano wayo weCongress eGweru. Kodwa unkosazana Khuphe wethule umbiko ngempela vike sithi abasekeli bakhe bengethuswa iCongress yeMDC ngoba ngamadlwane nje kuphela. Umakhuphe uthi okwamanje kufanele kubuyelwe emuva kube nguye osabambe isikhundla somkhokheli we-MDCT ingakehlukani egoqela uChamisa abesebememezela umhlangano we-Extraordinary Congress kuthi ababekhona kuwo ngomnyaka ka-2014 ama-delegates kube yiwo akhetha umkhokheli omutsha njengesinqumo somthethwandaba. UKhuphe uqala ngokuchasisa ukuthi akusiqiniso ukuthi bandla lakhe alilasekelo olukhulu nxa liqathaniswa lele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa njengalokho okwaphuma kukhetho ngoba kwakulezi zathu ezinenge. Asizweni ke ingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Into okumele ukuthi inazelele ukuthi ukhetho lungabuya luyadlula. Ukhetho olunye lolunye lulama situations azi. Abantu babe bekhangelela ukuthi ngenye ngayihamba lapha kuzaba lobungqondo. And into okufanele inazelele ukuthi labana kwakungamabandla angu-7 angu-8. Sina sasiyiphathi eyi-1. So lokhu akumelanga ukuthi abantu bekukhangelele phansi. Sazama lathi lapho esazama khona. Phezu kokuthi sasitshaywa sifuna ukutshisela ezindlini. Sasingalayoni idole lesikhalayini isenti. Bathatha yonke imali, bathatha yonke into. So uyabusithi kuyahamba njani khona lapho. Kathesi sibhizi phansi ku-ground sikhuluma labantu. Abantu sebezwisisa. Abantu sebebona lapha kwaphambaniseka khona. Ukuthi lapha kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise. Yikho kathesi abantu besithi lokho sokwenzakele osokubiswe yikhoti kuzanceda ukuthi asilungisiselini izinto. Ukwenzela ukuthi uma sesihamba phambili izinto ziyenze ngendlela eqondileyo. Hathi ukuthi abantu besebenza udlakeni.
Kuyahlala lokho kungamabandla amabili yini ngoba siyabona ukuthi ayisibo bonke abazaphenduka bethi sesisiya kumakhuphe.
Ibandla kayiso makhuphe, MDCT. Mina ngakhethwa ukuthi ngibe khona lapho. So kathi sizalungisa ukuthi kube le-Extraordinary Congress. Abantu besihambe bezikhethela upresident abamfunayo. Yikho ngithi mina ama-sectors wonke ka-2014 ngilethemba lokuthi kathi sibalalele. Bonke bazabuya bezokuthi siwagqabe ezigedela abakhokheli. Kungala udlakela, kungala kutshaywa kwabantu, kungala kuthethiswa kwabantu. Kusemumeni omuhle kunye okumangalisayo. ngokuthi nesikufuna yilu ikuthula esikufuna ukuthi izinto zenze ngendlela eqondileyo
kuthi ukuthi impahla lezi ezebandla zise Harare la kobulawayo laso zonke nje ziyabe sezingezenu kuyamela liziphiwe ikhwe kuza kwenzakala lokho
impahla vele zihle zingeze MDCT so lokho sokukhuluma ekhoti kuyathi ukuthi impahla vele ikuthi ngeze MDCT so ama office yonke into ngoku MDCT yikho kumele sibe sesikusebenzisa kathi siyenza wona lo msebenzi ngokuthi yikho kusemthethweni yikho kukhona
impahla ngeMDC kumbe ngeMDCT
impahla zihle zingeze MDCT kaso ezelinye bathu ngeze MDCT sama office wona lawana yonke into ekhona ngeye MDCT ayizanga yavela yaba ngelinye bathu vele kuyabuyela lapho kwakugona ngeye MDCT yiyo esiza ama office wona lana iMorgan Tsvangirai House yesiyabe sisebenzisa yena liya wonke abamanye ama provinces yiyo siyabe sesiwasebenzisa engicela ukuthi ngikutshele abalaleli labantu abasilandelayo yikuthi ngicela ukuthi akube lokuthula senzenini izinto lapho kulokuthula khona silandele iconstitution yethu siyenze izinto ezisemthethweni sivume si acknowledge i-court judgment lephumileyo silandele siyenze khona lokhu abasikele ukuthi kumele sikwenze sihambe ku-extraordinary congress siyekhethana abantu bekhethe umkhokheli abamfunayo ukuthi ngicela ukuthi kube lokuthula
Aloke ngunkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla leMDCT ube khuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo Umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obhubhengo lwesine waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero uzabekwa ekhaya lakhe ngomgqibelo. NgoLwesihlanu kukhangelelwe ukwenziwa isikhumbuzo enkundleni yeWhite City Stadium. Kunjalo nje ukubhubha kukaDabengwa ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kuchiye inengi lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zidabukile inhliziyo zisithi zilahlekelwe liqhawe elikade liqotho intatheli izindaba ye Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana
inengi labakhulumeli e Studio 7 phezu kwempilo kamuyi uDr Dumiso Dabengwa bavumelene ukuthi kade eyindoda emqotho wayezinikele ukulwela iZimbabwe ekhululekileyo engela bandlululo. Umnumzana Sifas Chuma, umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwamasiko esintu eyesibanye Cultural Society, uthi njengabantu besintwini bengaphandle kwelizwe badabukile kakhulu ngokutshona kukaDabengwa.
Ayi, lathi njengabantwana bakobulawayo beZimbabwe, sizwa silahlekelwe ubaba ngumuntu I think obehlonipha hlonishwa kakhulu hatshi kuphela esigabeni semathebeleleni but elizweni lonke ngobubanzi babo so njengenhlanganiso yeSpain sithi our condolences sincere condolences to imuli yakobaba uDabengwa lo mama uMakhumalo
umnumzana Sten Ncube wayililunga lezaphu ngemva kwakazibuse uthi uDabengwa wayetshengisa ukuba inkokheli engathandabuzwa ngesikhathi sempi langemuva kwayo.
Ubaba uDabengwa wayetshengisela ukuba ngumkhokheli ohlonitshwayo ngesikhathi sempi langemva kukazibuse. Noma wahlukunyezwa ngaphansi kombuso kaMgabe, kazange akhohle ukuthi yena umelene kwaze kwafika isikhathi sokuthi adlule emhlabeni.
Omunye osakhulayo osebenza eHaburoni uNkululeko Ndlovu uthi sekuyisikhathi sokuthi kuphume abanye abazafana loDabengwa ikakhulu ekukhulumeleni abantu abakuluhlu lwemandebeleni.
Ube indoda emadodeni sifunde okuningi okuqakathekileyo kathesi ukuthi kuphume abanye phakathi kwethu abafana lobaba uDabengwa beqhubeke ngalokhu akade ekumela.
UDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo esendleleni evela kwelatshwa kwele India. Uhulumende umnike inhlonipho yeqhawe lesizwe lokuba national hero kodwa kasoke angcwatshwe emathuneni eNational Heroes Acre eHarare ezabekwa emzini wakhe lapho adabuka khona emaphandleni entaba zinduna. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaburoni kwele Botswana.
MC Express Paper.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi ukungasebenzisi ulwazi oluqotho yikho okubangele ukuthi otshekesha balumathise idalamede elidubuke labulala abantu abayisithoba munwembili emgodini wegolide emazowe ngesonto. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lithi inani labantwana bamakoliji abenza uma sihlalisane duze lamakoliji la bayabe belokhu liqansa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Nenjani balaleli abahlela phana? Hayi, mina nje into elokhu nje ngisakhala ngayo ngokudlula kweqhawe lethu. Umnumzane uba udawubekwa laphana, kodwa ke sithi umoya wakhe mawudale ngokuxolo nangokuthula. Kunye nomndeni sikhala kunye nabo, inkosi yephayo, inkosi yethathayo. Laphana nje ngicalisana ngencwadi laphana kuJobe 14:1, laphana umuntu ozelwe ngesifazane imihla ke emfishane. Ngibuye futhi laphana ku-11:17 laphana nje zikaJobe nje. Ngibuhlungu nje ngihloniphana umoya okhuluma into.
Sicela ukuthi singafaka izindaba zethu lizidlale emoyeni, lidobhe lo lalo, lingadobhi abantu abajayelekileyo. Uma lidobhi, dobhanini labanye, libone nani imbono yethu esiyabe silayo. Injalo sicela ukuwakwazi ukuthi abasekeli bakachamisa abayibaba abaphumileyo laba abakhethiwe ngobani, ngoba sisangasazwa amabizo abo. Sabe simukwazi ukuthi kukhethwe uzibani lozibani, libaqambe ukuthi hayi kube uzibani uke waba yilokhu, uzibani uke waba yilokhu, kwenzela ukuthi nathi sibe kwazi.
Salibonani ba, salibonani ba phathi bohlelo bo Studio 7. Igama lami ngusibusiso, ngizalwa eLibhani endaweni yaseSihlwane. Ungathi endamleni ngoba ngiphakathi naphakathi kwendawo. Okusenhlizweni yami mina, engithanda ukukuphawula nje namhlanje ikuhamba kukababa uDumiso Dabeng. Sibuhlungu enhlizweni zethu ngoba okunengi okungumlando wakhe kuyazisho khona, nowakwenzayo ekwenzela abantu, ethi mhlawumbe ukhulula isizwe sakubo, wasebenza kanzima wehlula ukuthi afe ngaleso sikhathi, kodwa wayekuhlelile ukuthi engadela impilo yakhe asebenzele thina kumanje kulomhlaba esihleli kiwo. Noma singahlelanga kahle, kodwa ke khona ngiyakubonga kakhulu into owayenzayo ubaba uDumiso Dabengu. Umoya wakhe ngathi ungalala ngoxolo. Siyakuthanda baba Dabengwa. Ezinye izinto ngangizifunde through internet ngemsebenzi yakho, ngivule lapho okade ukhuluma khona ngemsebenzi yakho. Siyayibonga kakhulu. Ize laloba sihleli phezu kombuso wethu ngekho mnandi, kodwa akusiyikho lokho wawukhangelela ukuthi kungenzeka, ngoba wakukhulula izwe kubacindezeli babelungu. Usithi thina siyisizwe simnyama sihlale kahle, kodwa ke loba kungabanga njalo leyakho indima wayidlala baba uDabengu. Ngiyabonga.
Liyavuka balaleli. Hayi, lathi siyavuka balaleli abahle. Umbono wami ukuthi ngabe ihulumende iyacebiswa ifake idola lerand lebhula ikhiphe le imali ngoba le imali iyasibulala abantu abasebenzayo bonke ngoba ingayawa izinto zikhwele abasebenzayo imali ingakhweli so mbona kuyabe kungcono ngabe kuyazwisiseka ekhulume lamazwe ale mali esebenzisweni imali yangikhona ngoba imali izinto sezikhwele kakhulu imali ayikhweli kuyafanana lo futhi lensimu yakho encane uhlanyela umumbu ngamabele ugcina uqhelisa insimu kodwa isikali soyinhlanyelo lokusebenzisa i-10 kg uyabona ukuthi akusafithani lapho yikho kusibulalayo thina esisebenzayo shiwo abaningi bazadlala phansi ngoba imali ayisakwani lutho ayikwani shiwo ayikwani 10 kg 14 so nganxa uthenga i-50 70.
Lawo ke abengamazwi abalaleli bethu abathumele bona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi zona +1 202 465 0318. Umbukiso oyenziwa kanye ngomnyaka owenziwa othiwa wona yi-Zim Expo owenzelwe lonyaka edolobheni le-Chicago khonapha kwele Melika ugqitshwe ngesonto. UGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe labanye akade besembukisweni lo. Ake nisizwe ukuthi bamtsheleni ngokwenzakala embukisweni we-Zim Expo ojonge ukuhlanganisa osomabhizimusi njalo lokubumba ubungane phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika.
Kuyajabulisa ukubona abantu bakithi ekhaya abavela eZimbabwe behlangene kangaka bedlala inguqwe nje. Ngibone ngani istandard sibili si very high for ama-team e-social angasolana competitive. Ngibone ngani nxa bengaqhuba bakhule babe yi-team engaba yi-team yebhola sibili ezizwayo. Ngiyabonga.
Wena ngosomabhizinisi so uthe ufika lapha ubone njani kodwa umbukiso lo?
Yazi ngijabulile kakhulu bengakhangelanga ukuthi zahlangana le nto enje. Ngithe ngifika lapha mina bengivakatshile ngingalandanga exactly iZimbabwe Business Expo. But ngithe ngisizwa ngayo ngajabula kakhulu ukuthi ngifike ngesikhathi esi-right. Ngihlangane labantu abaningi kakhulu. Ngabona ukuthi abantu abalapha ngabana abantu abalemqondo abafuna ukuthi ngabe iZimbabwe yathuthuka. Balama-ideas amaningi, kulama-business amaningi engiwabonileyo. Ngithabile ukuthi ngizuzile ama contacts ukuthi engcenye lami inqambuyele ekhaya zake ngikhulume lapha 102 bangcedise kuyami business ye pharmaceutical wholesaling and mbona baningi kakhulu abantu bakhona abalama various and different business models abalawo enxa singawathatha sibancedi sibangenise ekhaya mbona ngani ungasinceda kakhulu.
Yeah, so nxa ukhangela kodwa ukuhlangana kwabo abantu sibili besibezihlanganela nje ukhanya sibili into ethakazelelwa ngabantu abaningi. So wena ubona ngani kodwa kuyanceda yini khona ukuthi bakwenze hlala kunjalo?
Ngibona ngani kuyabanceda kakhulu ukuthi abantu abangapha abangekho ekhaya bahlangane bakhumbuzane ngalapho abavela khona babone ukuthi bengancedisa njani ukuthi kabakhohlwanga lanxa belapha bebuye ngemsebenzi abanye bebuye endlela ezijiyeneyo kodwa kukhanya bayakhumbula lapho abavela khona. So kuyathokozisa ukubana amaZimbabweans ayayithanda iZimbabwe njalo bayifisela into enhle. So yikho mbona bengani ba okubenza bahlangane ngizwe ngani nxa ngulalele injongo yangikhona ukubana ekugcineni bengahlanganisa imingqondo yabo ngamabhizinisi abalayo lama attributes abalawo bengancedisa eZimbabwe. Mbonani kuhle kakhulu and the atmosphere nje is very inhle kakhulu bakhanya abantu bayakholisa bathakazelana ukuthi bavele ezindaweni ezijiyeneyo kuma-states ajiyeneyo and sebehlangene bangamaZimbabwe and bayakhulisana.
Ye, so phosela ukugcina aba basibala
ngithabile kakhulu ukuhlangana lomngane wami okuthiwa ngoGibbs Dube. Gibbs Dube, ngiyakubonga, phakamisa iflag yeZimbabwe kakhulu. Umsebenzi owenza ngiyawuthabela kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke John Fortespan.
Mina ibizo lami nguVekezela Chitoro, ngivele eMperengwa. Ngilapha e-USA ade sile Zim Expo. Into kusenzakala izinto eziningi. Izolo sibone abantu sokuntambama saba nabahlabeleli abavele eZimbabwe. Sesilo Jazz Signal, lo Cindy Munyanyi. Abantu bathabile sibili. Uyakwazi libona umuntu ovele ekhaya sibili. Sebe sijayele ukuphonga ukukhalisa ingoma kumaradio nokuma-TV, kodwa sibe sibabona live sibili. Behlabela sibili, kube kuhle abantu bebabukela, bebona labo, bebona ukuthi amaZimbabwenzi bayasapota lokhu abakwenzayo. And kathesi lapha sesibukele umdlalo, ibhora, amaZimbabwenzi bayadlala ingugu. So basegrounding. So sibukele, siyababona bedlala sibili. So into enhle sibili itshengisela ukuthi lapho esivela khona eZimbabwe, konke lokho kukhona kwenzakala noma singapha sikuchiye. Kushouthi abantu bathatha umkhuba wawenza eZimbabwe noma bengapha bayakwenza khonokho, and kube kuhle sibili abantu behlangana besenza izinto eziningi, beshare, bebonanisana izinto zonke ukuthi kuyahlatshelwa ekhaya lalapha babe bazohlabela. Ekhaya siyadlala imidlalo, ingudu ikhona ngapha futhi ama-skills abuyalawo, sibatshengisele ukuthi sure singamaZimbabweans.
Igama lami ngu-Feston kaJazz. Ngilapha ngokuthi sihlanganise ukuncedisa abantu basekhaya. Silakwenza ukuthengisayo lapha, konke ezakuthola kuyahamba nje ukuyesiza abantu basekhaya. Libuye lapha kukhona ama-flag awaseZimbabwe, silawo ama-t-shirt, silawo amakepesi lapha. Abantu bethu basekhaya bafuna usizo lwethu thina esingapha. So konke esikwenzayo ngikuzama ukubona ukuthi uma singazama lathi kancane kancane ukuthi sisize labo abahluphekayo ekhaya, sizabancedisa. And bakhona abathanda ezomculo, sinawo umculo lapha ukuthi uyenza nawo ukuthi la ukhumbule ekhaya. Kodwa nje ngokukhumbula kwakho ekhaya, maybe lawe ungasiza nje abantu abayi-2 abayi-3.
Alabo-ke ngabanye abadabuka eZimbabwe behlala ngapha kwele Melika abaxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 kumbukiso walonyaka weZim Expo ogqitshwe ngesonto edolobheni leChicago. Ingoma kaLinton Kwesi Johnson isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni ngo-6:30, kodwa lilakho njalo ukulalela ezinye indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo, mthwakazi omuhle.